Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebelele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi kuthuntu likazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalichumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokitshi leLuveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakusitshoni.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi inzi phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalichumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni loyedwa ovela kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele koBulawayo, okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leLuveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebulewe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeLuveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umanisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngimebangayavakatshela abaphe balahlekelwa ngabathandwa babo eLuveve. Ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula, kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo wona lawo asebulela abantu eLuveve. Iqiniso eliphelele eLuveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hhayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba. sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazi lawa le iqiniso ukuthi yiwo bathi yiwo kakhulu amazi asilimazileyo ngoba ubufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu kumbabane begula lokhana okwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana khe labantwana ababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayempompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichacambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngaphi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhansilini ngalolu daba njalo bathini ngalo
hayi ikhansili kukhulunyiswane layo sibili ikhansili yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha lapo le mithi abayiphiwayo bathi hayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi i-counseling ngenzani ngoba nxa i-counseling izaqhubeka ilokho engancedisani labantu labana ingasukumi iyobakhulumisa ibakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi i-counseling isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi la nxa ehlalile ngoba kwesinkhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba siyabe sisesaba phela ukuthi singawachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngabi so mna mbona ngani i-counseling sibili ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumunicipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yizanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, uPhyllis Ndlovu, Herbert Sinampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, uNganayi Muzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumachumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezitshiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela masikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi yasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, sile program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo. silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zeni le healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezwe. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizimisi nakho konke lokho. Yini umsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uthamisa kwathini kwa aya sinaso leso skhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recalla sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu aya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa yiZANU-PF. UZulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sifuna ukuthi sizwisisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha. Ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yiZANU labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13+8 ngu-21. Bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi simele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu into le ayisho eMDC yodwa phela ngesizo sonke singathi ngeMDCA MDC Alliance abantu siphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukaMzilikazi lokaMambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa yecorruption yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahle themba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi impi phakathi kwamacembo omabili weMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina iZANU-PF nxa uqina iZANU-PF uqina indlala nxa uqina iZANU-PF uqina ubuyanga nxa uqina iZANU-PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina iZANU-PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina iZANU-PF uqina ukudilika kwemi waqo nxa kuqina iZANU-PF kuqina ukuphela kwelizwedu abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulalo lutho olunye oluza kwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi iZANU-PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanyaka bazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale iZANU-PF isimile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze ilizwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyiZANU-PF mhlambe bekungaphileka ube i-government bengaso ZANU-PF kodwa nxa i-government iZANU-PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
umnumzana efihlela Ncube yingcwethi ecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala uqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapolisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela ubesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-inthanethi osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe attitude njani eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efanayo la wena leyo eyenzakalele umfoka Chamisa le. Then the method esetshenziswe kuye yena leyana asetshenziswa kumagumbeyi uDr. Peter Magumbeyi. Dr. Lo thina sasifike sikhumbaze ukuthi kanti uphelele ngapi ekugcineni ungapi kwenzweni ngaye waphola le research ayezwayo kuye batholeni even nalamuhla silokhu sisafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngapi. Hayi, but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things wehlala esitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyaziwa ukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besifa bephela nxa ngabe kunomunye olobufakazi ngezinto enjalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizuyile lo mfo lona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Uwafakisa kanjani? Yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe izano ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhuphe ungcono uyidlile imali yezano wena-ke umsebenzi wakho ngwani kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho. Even umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke aze ayikhulume. UChamisa ufaka ama-sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu banikeni i-jealous.
Linjani mthakazi? Linjani mthakazi? Ngiyalibingelela ngo-counter sibanda lapho eBotswana. Abantu abasasele umcabango ukuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa they are wasting their time ngoba indaba yama-sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu bechaywa, abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama-sanctions kayisiyoChamisa. Njalo ama-sanctions
kayisiwo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu lokuchaya abantu. Lanqama sanctions angakhijwa phoke ukuchayo kwabantu lokuhlukuluzwa into yonke idiscipline yamasosha lamapolisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasosha eZimbabwe lamapolisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu abantu bethunjwa abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions afakelwanga omnye omunye afakelwe wena umnanga kwalokho the cabinet yakhe endutshwana but still we still see them traveling besiya nalelale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions ka-disturb i-budget yemali esezimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama-sanctions yiyinayenza ukuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu mali zi-understand ama-sanctions has got nothing uku-disturb i-economy ezimbabwe bangamisa ukusela ababenzayo babe nokwazi ukubhajekta imali kahle kahle into iza into zonke zobala especially ukusela nobudlangudlangu loba ababenzayo ye asothi into kachamisa asonto ekhozwe ukuchamisa leyo never ngibingelela umfowethu uSabrighton khona phana ets lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga uNkulunkulu aligcine aligcine impela alifikele kulomkhuhlane la wonke wonke nje khona apho eTS laphana yalibingelela kakhulu amen
so unani basakazi bestudio 7 hayi umandla mandla khumalo phuma kwelasejoluju hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje hayi zothwa sigqoka amamaski nje hayi sigezi izandla nje hayi thina siyazilutho ngapha lathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodluya lomkhuhlane hayi sibekezeleni sarani kahle
vuko basakazi bestudio 7 ngitholani mahlaba ezulu indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uChuma hayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo umvundlala bonteletsha into le-accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2 kg yechukela ngelanga kube yimali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani ze withdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu kade sekulayena le 10 bond yale entsha le isigcwele if you go kubo bybridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani umntakabani ngemvumo kabani ngukhazini kabani le indaba ye-ecocation day into encane le yikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agenti wan lawo kodwa-ke ezijumbene lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 umntu kuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka khathi izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhodi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ekhokheshi ochuks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo lwanilele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyuchuks ngani lina basakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezithwelwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation ngiyabonga ngincubelo
linjani basakazi hhayi ngiyabonga mine ngikutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhatshi kalihlohlwa asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uChamisa laye vele lishona abantu besishoneni yibo ababulalile izwi lizwe lari-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babothi yena uChamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo amashona yiwale tribalism ake kubuso omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abedlule ukubusa yikho kwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kustudio 7, sanibonani lonke basakazi kustudio 7. Siyajabula phela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi bestudio 7. Hey, uyazi mina ngizibuhlungu ngendaba leka makhuphe le. Umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela evotela abantu akavotanga evobevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela umakhuphe. So umakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo. Sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele? Wakuwabona apho umama umuntu omdala odufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhadi. Ene futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu. Ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi hey uChamisa uhambe siyafaka amasanction.
Litshola njani basakazi bestudio 7 kanye labalaleli siyalibelela ngothando olukhulu. Ya ngilapha endaweni yendaba eqonayo le ecocage. Ithi minxa iRBZ imisa i-ecocage idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali. Kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga. Ngoba laba bezithwele nzima ama-agent ema-ecocage nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine lihafulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyeni lonke yona ingeyakho wedwa. So uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iye-produce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent. So kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga. Kakuthi nxa sebevala ama-agent siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda. Njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa. So ke into yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke. Ngiyabonga.
Salibonani lonke bantu bakastudio 7 abalaleli. Ey mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange 3000 pula ngiseBotswana. Ha uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900. So bese ngibona ngathi ha kuyasikhama kuyasinda kakhulu. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusecina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i 3000 then bathi bafuna i-900.
Hey, njani basakazi, i-ecocash isibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokugcina, isivalo. Ngobe ibisiyo double 5 times. Ukusidabula kwabo bethenga, betshintsha, injalo i-ecocash kasiyifuni, kayivalwe. Isincindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi ethiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakenye sowayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sitshoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve zilokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.